Isihudo se-typhoid siqhamuke emzini we-Glenview ngomnyaka 2011. Lolu dubo lusabalale lwaya kweminye imizi okubalisa idziba lasekwa kuwadzana kanye leChitungwiza. Lanxa bezempilakahle bebika kuba selunganeno lolu dubo, kodwa lokhe luqhamuka lapho lalaphaya. Uzulu wemzini ehlala abaningi lokhe ebhekane lo dubo lokusilela kwamanzi ahlanzekileyo. Ingcweti kwezempilakahle zithi zikhathazekile phezu komumo wezamanzi esigodlweni. Unkosazana Oli Sikhosana uhlala emzini weGlenview 1. UMasikhosana uthi vele lapho ahlala khona kabasawazi amanzi, lanxa bezempilakahle besazimhlophe ukuba udubo lwe-typhoid luhlezi khona emzini weGlenview. UMasikhosana ungomunye walabo abake bagula behlaselwa yisihudo se-typhoid.
Uyabona ukuthi umuntu uyathatha amanzi abe lawo ukuhehezana lamanzi abe lalo ageze ngayo imigana ngithi. Uzaphinda licenga abone ukuthi usenyikeme laphana yakulakho kwanatha ngoba nawe sesisola ukuthi aqonde ngabe balakho ngokuthi bangathi bahambe bayedinga kwabale migodi labantu babachibadalisa izimali ulakho ukuthi imali yabo ngelayo ucine unathe imali lana elengcekeza amazi alengcekeza.
Uthe kumangalisa yena labanye abahlala emzini weGlenview yikuba lumuzi weGlenview ubugcwadlana ledamu lapho uhlanzwa khona amanzi atholiswa uZulu weHarare.
Umunye sikhathi uyathola umntwana ogaqayo ebambile idoti leyana udinga uswele ukubana ungenjani esambuzini. Ukanti ke esambuzini wangkhona kakusangeneki, thina kasisangene ezambuzini sesidinga amagana emnjini yabantu siyezinceda khona ngoba phakathi esambuzini akusangeneki ngoba sihlangana lehlabani leziyana ethiwa zimpethu zigiqika la endlini khona ingena endlini iphuma engathi esambuzini.
UMasikhosana uthi kunje lale mkhankaso yokuba uZulu azinakekele ingatsho lutho kibo ngoba bengelawo amanzi okusebenzisa.
Siyageza ngani izandla? Amanzi kawawo. Loba ngabe ngamafruthi thina sisageza sidla kunjalo. Ngiyageza ngani ngamathi? Amathi akhona uyathatha aphunga nathanga amanzi. Alibona ukuthi kulohlupho lapho. Ayi Glenview bathwele nzima. Sithwele nzima ngoba nihlala khona.
Okhokhela uhlangothi lwezempilakahle kumunisipala weHarare uDr. Prosper Chonzi akazilanduli izikhalazo zikahulumende weHarare. UChonzi uthi kungumlando kamunisipala ukutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo. Uveze njalo ukuba akumelanga kuthenjelwe kuzibhorane ezenjiwayo ngoba kungaphandle komthetho ukwemba lezo zibhorane emadolobheni.
But in the event that there is no municipal water, let's have those boreholes and they must be adequate to cater for the populations that are there, especially in the high-density areas. And the quality of the water and the boreholes must also be guaranteed. But if we cannot guarantee that, then people have to treat the bore water, either using chlorinators or they have to treat by boiling the same bore water or it goes through aqua tap system itself.
Kodwa umnumzana William Ochtelon, ongomunye wabodokotela abaphatha umsebenzi wokuhlinza elizweni, uthi kusobala ukuba umasipala akamnakekeli uZulu. Umnumzana Ochtelon uthi uqale ukuphatha lomsebenzi ngomnyaka ka-1963 esibhedlela seHarare Hospital. Uthi kuyazakala kumele kwenziwe ukuwenqabela lomkhuhlane wesihudo se-typhoid. Uveze ukuba kuyamdanisa ukuba omanisipala lokhe besehluleka ukuluqeda lolu dubo lwe-typhoid.
They do not clear up the rubbish. They allow all these burst drain pipes to leak water all over the place, and there's supposed to be a shortage of water, but nothing seems to be done about them. And then there's raw sewage present throughout the city, and there's also these dumps of rubbish that are never cleared up. And I think it's really sad to see the city going like this.
Umnumzana Precious Shumba nguye umqondisi wenhlanganiso yezakhamuzi iHarare Residence Trust. UShumba ubeka omanisipala umlando ethi baqakathekisa kakhulu okuphathisa bona hatshi ukusebenzela uZulu.
Talking about practicing personal hygiene is only ideal where these services are rendered effectively. But where you don't have water, where refuse is not being collected, where toilets are not functioning, people end up using the bush toilets, using the side streets.
Imbikwe ekhitshwe ngenyanga edluleyo iveze ukuba abantu abalichumi lanye ilizwe lonke balahlekelwe impilo ngenxa yalomkhuhlane wesihudo se-typhoid. Iningi lalabo kuyizakhamuzi zeHarare. Abezempilakahle laba bathi sekudinga ukuzinikela kwengatsha zonke ukuluqeda lolu dubo lwesihudo se-typhoid. Ngimela e-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.